lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle wendlela zimhlophe lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba ulamukela imoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
ekuseni ngama 8:30 umngameli wethu ulandwe ngabantu babe sithi bona ngabantu military sabuzwe ukuthi imilitary ifunelani umngameli wethu
Umkhokheli webandla lezombusazwe elitsha elithiwa Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Chengetseni Satia Ngarivume lamuhla ubizwe ngamapholisa eChimanimani ebuzisiswa ngomumo webandla lakhe.
Nxa iCity Council isikubone kungcono ukuba ivule lezi ndawo, uzaba yikuqala kwezinto ezinkulu ezazenza kobulawayo okuzakwenza ukuthi labanye labo akade sebevalile amabhizinisi bavule bebona ukuthi lokhu kule mali.
I-Council yakobulawayo isiqalisile ukwakha indawo entsha yokupheka amahewu lotshwala.
Ibandla le-MDCT kobulawayo selilungiselela ukubuyisela imota elibikwa liyithathele ngamandla umtshayeli kamnumzana Sengezo Tshaba ngomgcini sihlalo weMathebeleni North ku-Renewal Team.
Lezi ngezinye zenhloko zendaba isilazo lamhlanje kuhlelo lwethu konapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla lezombusazwe elitsha elithiwa Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Chengetedzeni Satia Ngarivume lamhlanje ubizwe ngamapholisa eChimanimani ebuzisiswa ngomumo webandla lakhe. Lokhu ngokwesibili ukuba leli bandla elabunjwa ngamakholwa ayihlanganiswa imithandazo libuzisiswe isimo salo ngamapholisa. Ngenyanga ka-April amalunga aleli bandla alichumi lasikhombisa abotshwe eCholocho esigabeni seMathebeleni North aphinda akhululwa engetheswanga cala. Ungarivume utshele iStudio 7 ukuba lamuhla khona ulandwe ngamapholisa labakubutho ehoteleni kade ekhona bamusa enkambeni yeChimanimani lapho abambuzise khona okwamahola amabili andubana bamkhulule. Sixoxele siphathamandla sebandla leTransform Zimbabwe umnumzana David Rodi othi lesi sehlakalo sitshengisa ukuhlukuluzwa ngamapholisa.
Lamhlanje ekuseni ngama 8:30 umngameli wethu ulandwe ngabantu babe sithi bona ngabantu military babe babili kuqala. Besithi bona ngabantu bemilitary njalo sibabuze ukuthi imilitary ifunelani umngameli wethu bathi bona hayi bafuna ukuthi bambone bahambelayo ukuthi beyimbuza yinye into loku kwenzekale just a few minutes after thina sasirisise ifoni yokuthi yona kule cembu elabantu ebezanu PF bafuna ukuthi bamtshaye yena upresident so kwakumele thina siphume ehoteleni khonapho sihle siphume sibile eChimanimani sihambe abantu ababengakafiki so besifikile njalo bathe bona sifuna ukuthi simbone sifuna ukuthi simthathe sihambe laye ukuthi simbuze inye into savuza ukuthi sifuna ukuhamba laye ngaphi bathi hhayi lingabuzi khonoko alizandaba la so from there uthena upresident wasethi mina ukuthi lingibuze lapha and anywhere away from a police station mina kangifuni kungcono sibili sihambe e-police station kukhanya abantu babengafuni sibili ukuthi upresident aye e-police station lokhu kwenzakala kwaze kwafika abanye about 4 of them
ekubuzeni lapha singathi bamhlukuluzile yini kumbe bambuze kahle
thina sibona ukufika kwabo le namba yabo bengena ma-uniform njalo bengaso mapholisa ngamasosha phela laba bantu khonoku ukuhlukuluza sibili thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe lapha silawo amapholisa and silawo amapholisa ama-departments amaningi sibili abanye bagqoka ama-uniform abanye abagqoki and njalo bona bayazi identifier befika kumuntu bembuza xa befuna ukumbuza and the only place where somebody can be taken to for questioning yi-police station.
Lo ke ngumnumzana David Rodi siphathamandla sebandla leTransform Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseChibinge.
Ikhansili yakobulawayo isiqalisile ukwakha indawo entsha yokupheka amahewu lotshwala ngemva kokuthola imvumo yokuqhelisa umsebenzi wayo kwinkampani yayo ye-Ingwebu ebingasasebenzi ngendlela ngenxa yokusilela kwemali. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili yakobulawayo ithole imvumo le wabohlangothi oluhlola ezokudla kwele Zimbabwe, i-Government Analyst Laboratories, le Food Statutory Advisory Board, ukuthi iqhelise umsebenzi wayo wokupheka utshwala. Ingwebu ithole imvumo yokupheka amahewu emihlobo emine etshiyeneyo phezu kotshwala ebivele ibugaya. Inkampani le ithi ikhangelele njalo ukuqhelisa imikambo yayo ithengisele ezigabeni zonke zeMandebeleni kanye lenkabazwe hatshi kobulawayo kuphela njengalokhu ebikwenza. Inkampani le kuminyaka edluleyo ibisinciphise kakhulu ukusebenza kwayo. Le kansili isize yavala amabhawa amanye yawanika osomabhizimisi abazimele bodwa ngenxa yokwehluleka ukuqhuba ibhizimisi. Unkosikazi Barbara Ngwenya oyisakhamuzi uthi kuqakathekile ukuthi ikhansili isebenze gadalala kwezebhizimisi ngoba leli dolobho ligcwele abantu abalahlekelwe yimisebenzi okwenza kube nzima ukuthi babhadale inhlawulo yekhansili.
I-City Council esikhathini esiningi ibisikhangelele ukuthi izathola imali ebantwini abahlala kobulawayo. Kodwa ke esikunanzelelayo ukuthi lapho bethola imali ebantwini abahlala kobulawayo kusho ukuthi bese kumele bakhweze imali zemithelo kwenzela ukuthi abantu bathele imali njalo bebalandelela noma umuntu elesikwelede esincane belandelela beyifuna leyo mali ngenxa yokuthi bona bebengaselazo ezinye indlela zokwenza imali kobulawayo.
Unkosazana Patricia Mabena oyisakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi ikhansili idinge zonke indlela engazithola ukuvuselela amabhizimisi ayo njalo inike izakhamizi imisebenzi ngokuvuselela amabhawa ayo avalayo kanye lokuqhelisa inkampani ye-Ingwebu.
Sibona ukuthi uzadala imisebenzi kobulawayo ngoba singananzelela uyananzelela ukuthi ezitridini kumbe ezitaladani zakobulawayo kugcwele abantu abangela imisebenzi bathengisa lokhu lalokhuyana. Kodwa ke nxa i-City Council isikubone kungcono ukuba ivule lezi ndawo kuzaba yikuqala kwezinto ezinkulu ezazenza kobulawayo okuza kwenza ukuthi labanye labo akade sebevalile amabhizimusi bavule bebona ukuthi lokhu kule mali.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Roderick Fayayo uthi kuqhakathekile ukuthi council iqhelise indlela zayo zokuthola imali ukuze iphathisane lezakhamizi ezilahlekelwe yimisebenzi. Uthi kudala uhulumende ethembisa ukuthi uzaphathisa ukuvuselela leli dolobho kodwa kungela lutho alwenzayo osokusitsho ukuthi council yiyo okumele iphatheke ngokuvuselela inotho yaleli dolobho.
Nxa ukhangele i-economy yelizwe ukhangele kobulawayo awusozubelieve ukuthi ibulawayo is part of iZimbabwe. Awusozubelieve ukuthi ama-policies a-operate indawo zonke iwa-operate kobulawayo. Awusoze futhi ubelieve ukuthi hayi ibulawayo yiyo eyayila ama-industry amakhulu ayayibamba ilizwe lonke jikelele. Ungakhangela abathi bekhuluma esithi bafuna ukulungisa ama-industry kobulawayo kodwa kathesi lokho ebawinayo kuze kube kathesi amakhampani asevaliwe amaningi asevaliwe kobulawayo kwalaba maningi kakhulu.
Kunyanga ezintathu umnyaka uqala, Ingwebu ithengise utshwala obulutshwane obungaba isilinganiso sokwesitshiyagalolunye ekhulwini i-9% kwalokhu okwathengiswa kukhangela isikhathi esifanayo nyakenye. Ingwebu yasungulwa kuminyaka elikhulu edluleyo ukuphathisa ikhansili ukuthola imali yenhlelo zayo phezu kwaleyo ekhutshwa izakhamizi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.